ngokweminyaka yonke leyi ama victims ngokwawo athatha ilead ahlala eyo achoyo ukuthini sabulawo khonoko mbona ngazathi kuncedile ngoba indlebe yomhlaba ize yabezwa nathi yikho esikuchoyo njengenhlanganiso yebhejuli kaZulu kubana njengabantu bemadebheleland kuqakathekile ukubana singathuli kasikhulumeni lathi umhlaba uzagcina usizwile ukuthula senze ngani akwenzakalanga ukuthula sibe sijabulisa abantu ngoba sithi khona khona sisemabandleni kumbeni sifuna ukuholisa indumba ngoba sesilohlupho lokuthi silabantu abathi ngoba bafuna ukuholiswa sithi laba abafayo bafela izi akufumelanga sithi ngoba sifuna ukuhola bese sithengisa igazi labantu abafaka ubuhlungu bengalacala kufuze sikhulume siwenze ama commemorations siwenze asikhulumi leZimbabwe kuphela sikhuluma lomhlaba ukuthi bantu kwagangwa lapha abantu babulala abantu abangalacala kuthiwani ngakho so akumelanga abantu bemathebheleland bethule akumelanga abantu beZimbabwe bethule kuzothi sithi raise our voices against uhulumeni owagangayo wabulala abantu abangalacala izalukazi ezingalacala zarethwa amantombazane esikolo arethwa silabantu abagcwele iganga lonke leli abangabekwanga ngendlela elesizotha ngenxa yombhuqazo so mbona ngazathi njengabantu beMadebeleland njengabantu beZimbabwe we should always raise our voices around into ukubulawa kwabantu bona labo kufuze sikhulume kakhulu ukuthi sifuna ukubana kube le justice kufuze sikhulume ukubana sifisa ukuthi abantu laba bebekwe ngendlela elesizotha
Ungathi udaba lweArmenia lolu lupha ithemba yini kulabo abathinteka kubi yigugurawundi eMidlands laseMatabeleland
kuza activate abantu kuzaqalisa ukuthi kunikela labo dasebe emadolonzini ithemba lokuthi hayi bengaqhubeka belwela ijustice bazayithola so mbona ngazathi okwenziweyo yiAmerica ukuthi bethi ngemva kwe 100 years okwenzakalayo ebantwini beArmenia yigenocide mbona ngazathi kuyakhulumisana kakhulu labantu beMatabeleland kuyakhulumisana kakhulu labantu beZimbabwe ukuthi okwenzakala eMatabeleland kwaba legenocide njalo it doesn't matter ukuthi sokulesikhathi singanani kufuze ilungiswe mbona ngazathi lokho kuzanikeza ama victims ithuba lethemba lokuthi umhlaba kwelinye ilanga uzabeza mbona ngazathi njalo kuzanikeza lezi gebenga lazo ukuthi hayi icala kaliboli
Kunsukwana ezedluleyo inhlanganiso yakho ibise Midlands lapho ebeli khuluma khona ngodaba lwegugurawundi bebe sithina abantu
bayalwamukela kakhulu uhlelo lezikhumbuzo lezi imhlangano esiyenzayo bayajabula kakhulu ukuthi at least sebethola indlela yokuthi labo beke bekhulume ikakhulu enkabazwe abantu benkabazwe bebencindezelwe kakhulu bebengatholi ilizwi so ngalokhu esikwenzayo izakhamizi zithi kasiqhubeke sisenze imihlangano eminingi ngizithembisile lazo ngoba nithe sisuka khona bezengifakela ama-messages okusinxusa so mbona ngazathi kuqakathekile sibuyele siyehlangana lazo ziyajabula kakhulu ukuthi sezingane ziyathola indlalo yokuthi zikhulume izifiso zazo